Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngensonto omhlaka 7 kumfumfu 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu le Reserve Bank umnumzana John Mangudya esithi amafutha ayimoto awe petrol asekhona ngoba uhulumende wathengile iningi lithi lokho akubonakali ngoba kulokhu kule ndwendwe abantu befolele amafutha la.
Ungakhangela izinto ezifana nabo cooking oil nabo zinkwa kukhuphukile kona lapha emakhaya iningi vele selizabona isinkingxenye mhlawumbe ngesisimuth kuphela. Abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukele.
Siza kuzwa iziphathelane lamasiko abatsha njalo sizwe ezokholo lwesikristu silo mfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ulako kuvuka esigodini uNkulunkulu athathe afake inyama zile msipha empilweni yakho akuphefumulele umoya omutsha uvuke ume ngezinyawo labakade bekuhleka labakade bekukhangelela phansi bamangale sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu le Reserve Bank umnumzana John Mangudya esithi amafutha ezimoto awe petrol asekhona ngoba uhulumende awathengile iningi lithi lokhu akubonakali ngoba kulokhu kule ndwendwe abantu befolele amafutha la. Umnumzana Mangudya wethule umbiko oveza ukuthi uhulumende usebenzise imali efika amadola ezigidi ezilikhulu i-500 million lamhla lapho ngoba imali le eyobolekile eyokuthenga amafutha la ingqoloyi kanye lokunye okusilelayo imithi ezibhedlela layo ibikwa isilela. Ngalokho uhulumende uthi abantu yibo ababangela ukusilela kwalezi mpahla ngoba bezithenga ngobuningi bazo bezifihla bese sabela ukuthi abayi kuzithola kusasa. Ngokusenjalo ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lethule umbiko lisithi kufanele umnumzana Mangudya, umnumzana Ncube, umongameli Mnangagwa labanye babo bechiye umsebenzi ngoba sebehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Umanyano wenhlanganiso yezizimeleyo we-Civic Society Organizations lawo uhlangene izolo wathatha isinqumo phose esifanayo. I-MDC ithi ibandla le-ZANU-PF aligcwalisanga izithembiso elazethula kugwalo lwalo lwe-manifesto ngesikhathi sokhetho ngoba lathembisa abantu okungasikho uqiniso kusobala ukuthi ugwalo lolu babe sengalezimithiyo. Selokho sekudaba lunye sixoxele lomnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi ohlala emadlambuzi ePlumtree ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba emaphandleni.
Imali vele nana lento yepanic, that's how it works. That's how even ivalue yama-shares, ama-organizations, ivalue yemali ye-country is run. It's about what is being said, it's about what has been experienced. You go to determine the value imali ne-value nokuthi umuntu uhambe siyathenga how much bread in the morning.
Kuyikuthi imali leyi 500 million sisetshenzisiwe ukuthenga lezi impahla ingaphela ke.
Disappointing thing is that possibly isiphelile vele ukuthi bathengile. Kunomunye uMr. X othethe 200 or 4,000 liters of fuel uzibekile uzitshela ukuthi uzezithengisa ngemali edulayo. Abantu phela nga-under panic circumstances they hoard about the hoarding in economic. So sikhuluma nje kunama fuel abekiweyo ezindlini abekiweyo emakhaya afikiwe ngoba angithi demand ingayakhwela economically i price you can raise it ngoba abantu bayo bayabaningi. So you say if you buy nengi kanje instead of selling this thing for 5 rand I'm gonna sell it for 20 rand wonke umuntu abasegijima that visa because the circumstances are difficult. So that's the thing. Beki phika phansi. Siyakhona ukuthi situation ibe right. But because of our experience, this is the thing that government should understand.
Sesikhangela umthelo lo osanda kwethulwa ngumnumzana Ncube lokunye nje okwenziwa nguhulumende ubonikani kuzaba lo mthelela ungcono yini kwezomnotho.
Again, I think central to what I'm saying to you is as long as no one sits abantu bezimbabwe down to explain to them why we are doing what we are doing, nothing is going to succeed. So what yini ke umthuli Ncube nomagutsha abafuna ukuthi abantu bezimbabwe bayibone enhliziyweni zabo nasemehlweni abo ukuze bathi okay cool, siyafisa ukuthi sidlule enkangala sisiya lapho esiya khona ngoba sisibonisile ukuthi siyakuyo. Akufuzanga ukuthi abantu babanjwe njengamakholwa nangenkani, but inhlelo zabo zingabe zilohlonzi. Okwehlulayo kuyikhona ukuthi abakucommunicate-anga kahle. Kulale inyakanyaka ethiwa yi-grapevine ngesilungu ongathi njalo ngesinto bekamahungahunga. It's a very dangerous thing. Iyakhona ukudiliza into enhle. Uthi ma uhlezi nanje uze kuthiwa ye ubani uthe kusasa uyavuka ediliza indawo enje. Uqale nje leyo nto ibe yinkalakatha yento igcwale zonke izo abantu bathatha ukuphangisa ngento engekhoyo at all. So the most important thing, apart from ukuthi inhlelo zabo zilohlonze kumbe ngezamanga, is for them to be kufeze ukuthi babe very aggressive in terms of communicating. I don't know why they don't take that serious. Siyakwazi ukuthi hamba kuma-elections abantu banye baziwa bacomplaina, but at the end of the day these guys have umuntu olwa nabo kuthiwa i-opposition who is communicating thoroughly. I-opposition opposition ayidlali, iyacommunicate in terms of ukuletha izinto kuthiwa zimbi. Ngiyabona enye ungani i-film kuthiwa ungani umthuli Ncube nabomaguzi yalabomnankagwa bahlanze kuthiwa i-movie yokudiliza iZimbabwe. So they're actually very aggressive. Now, who is there who government or counter this thing that the opposition is doing? Umthuli Ncube akathenwanga ukuthi akhulume nabantu, uthena ukuthi alungise imali. Umagusha akathenwanga ukuthi akhulume nabantu, uthena ukuthi alungise imali. Uyabona lowo minister wakudala othiwa nguJonathan Moyo. He was very aggressive in terms of communicating. Aze agcine even ezingathi ezingoma. Yazikhumbula izingoma zekudala kodwa wonto emZimbabwe wonto emini. Wagcine evala even namanye ama-programs because he wanted to send a message to the people of Zimbabwe. There is nothing like that right now.
Lapho ke lizwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe yena obehlaziya ingxabangxoza ekhona kwezomnotho welizwe elizweni. Sesizalethulela ke ingxoxo lomnumzana Thamani Ncube ebesiyutshilo ekuqaleni. Yena ke ngusomabhizimusi ohlala eMadlambuzi ePlumtree, usichasisela ngokuthi kwenzakalani esigabeni sakhe ngalolu daba.
Okwakuqala vele sikhuluma ngabantu abangelandlela abangathola ngayo imali okwakuqala. Then okwesibili ukuthi bona laba abayitholayo emabhanga ayitholakali. Bezokusithi khona la marandi lawo ade sivele siwajwayele, hhayi ukhanya ingani akusela mali vele elizweni. Kwehlula thina nje singama-traders sinje sesicina usehlisa intengo lokhuyana okumangalisayo ukwenzela ukuthi khona wenelise ukuthola lona lelo dola eliyabe likhona kusefileshile elilodwa. So sesicina sesehlisa ama-price ngendlela ukuthi akusela nzuzo vele ngenxa yokuthi khona la uyabe ufuna ukuthi kwenene ubuyele ekhaya ule dola lona lelo elesinkwa kuphela. Ungakhangela izinto ezifana labo-cooking oil nabozinkwa. Kukhuphukile kona lapha emakhaya iningi vele selizabona ukuthi ingxenye mhlawumbe ngekhisimusi kuphela. So okunye mina enginanzelelayo yikuthi khona abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukeli ngoba thina ungakhangela ngapha sisemngceleni phele thina ePlumt. So ama-traders amaningi izinto soda kubo kutswana la kubo South Africa. So awengeke wahamba lebond khona ngani. Kanti ke awengeke wahamba ebanki ulenhloso yokuthi khona uzathola amarandi kumbe ama US dollar uwathole.
Manje izakhamizi ziphila njani?
Impilo yezakhamizi inzima njalo siyabona ukuthi khona ubunzima buza qhubeka busiba khona. Ikakhulu ungasinanzelela ukuthi khona sokukhulunywa lodaba lokuthi khona lo nyaka kungani umkhathi awusoze uhambe kahle, izulu lizaba lilitshwana lisoze lemele. So sikhangelela ukuthi khona kuzaba nendlala kwenzelela abantu bakithi bathembele elizweni lase-South Africa. Kodwa-ke siyabona ukuthi khona i-economy yase-South Africa layo ingani iyazamazama. Nalabo abafikileyo abafisa ukuthengisa inkomo nezimbuzi uba novalo lokuthi khona athengise ngebhondi lona leli ozathola ukuthi khona ingxenye intengo yalo sisisiyi ukuthi khona ngaba le $10 US dollars isilinga nale 20 bonde nale. Bengikhuluma nabanye bekhuluma ukuthi khona kule ndaba yabantwana besikole le asebenyiselwe i-exam fee ngama 30 something dollars. So akulusizi kakhulu into eyenzakala elizweni lakithi, besifisa ukuthi khona luba kule ndlela yokuthi khona kulungisiswe, ngoba umonakalo esiwukhangeleyo lapho uzaba mkhulu kakhulu lo nyaka.
Lo mnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi sixoxelaye esemadlambuzi ePlumtree.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
namhlanje sixoxa lenduna uMathema ongumgcini sihlalo weCrown Council ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe sikaMthwakazi uPrince Bulelani loBhengula Khumalo. Sizwile ke ukuthi amakhumalo asemgcobe ukuthi abe nguye phela ozathatha isikhundla senkosi uLobhengula kamzilikazi kaMashobana. Ye, siyakwazi ukuthi phela bakhona abanye abalokhu besithi yibo okumele bethathe isikhundla lesi.
Mama Mathema, akusichazisele sibe abantu bangani bathabele kakhulu besizwa kuthiwa uBulelani Khumalo ugcotshiwe koKhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Angeke ngichasise kwakoKhumalo, mina ngingachasisa okuphathelene le Crown Council. OkwakoKhumalo, uKhumalo ngokwazi kwami kumbe ngingathi even nxa kubekwa yona induna ngokwayo igcotshwa ngabakwabo ensitha okungakafiki ebantwini okukaZulu lokhana okwenzakala phakathi kwabantu. Okwenzakala ebantwini yikho engingakhuluma ngakho engingakwazi ukuthi ngabe yikho okwenzakeleyo kumba kwenzakalanga. OkwakoKhumalo ngokwemsamo, ngoba okwemsamo kwakungenelwa noma ngubani lokhana kuyabe kakhulu kubikelwa amadloza koKhumalo.
Mhm. Yes, siyakuzwa sibili. Akusichaseleke ukuthi konoko ke okwenzakalayo ukuthi ke kube lenkosi yesizwe sikaMthwakazi njengokukhuluma kwami elawe, akuchasisele sibili abantu ukuthi kambe kuqatheke kanganani ukuthi kube lenkosi.
Ukuqakatheka kakhulu ukuthi kube lenkosi, ngoba isizwe lesokuthiwa ngasamaNdebele sidabuka vele silenkosi sisuka kwaZulu sizofika lapha kweleZimbabwe sazivele sabuya silenkosi. Asiyo nto entsha, into eyachithwa njalo ngumbuso wona lowo owenza abantu bahamba babhonjwa emazweni okoZambia kubo-Angola langaphi langaphi bezama ukuthi bavuselele into zakibo, ngoba yikho okwachitheka khona isizwe ngaleso sikhathi.
Ukuvuselela lokho elikwenzayo sokuyafika yini emaphethelweni?
Ye, labe besibambe khona ukuthi sisamiswe ngamakhosi oyikakhulu amakhosi, ngoba lapha namhla ka-3 kwagcina sokumangalelwana uhulumende engazwisisi ukuthi wayeisizwe samaNdebele sesifuna inkosi.
Kodwa selikubambe njani okwamanje?
Okwamakhosi lokho kusemakhosi.
Kuthiwa kuzahamba njani? Alikakhulumi ngakho, balibiza nini?
Hayi, asikabizwa, kodwa lathi sikhangelele ukuthi njengomina njengo-Crown Council Chairperson khayelo ukuthi sike sikale sihlale phansi lezinduna sibone ukuthi udaba lolu singalubamba njani.
Mhm. Induna zonke zithini? Ziyamsekela ukhuma ubulela nini?
Angele ngithi ukuthi zikhona ezingaphandle, ngoba ubuningi bethu abaningi sikhona ngale kuyibulelani, ngoba imbali yakhe nxa siyibala beyichasisa, ngoba sibengcwethi ezithile embalini zesintu zakwethu ezinjengabophathisa kuyalandeleka kulo mzila, kuyakhanya kulo mkhandlo ukuthi into le yasuka lapha yalapha. Hayi, sakuzwisisa sakwemukela izinduna, yikho sathi nase sine-Crown Council le siyizinduna zokuthi into le sifisa ukuthi siyilungise igcitshwe ngokupheleleyo.
So siyabona kulo zwide kalanga Khumalo la uyakhuluma ukuthi la ukhonapho-ke esitikini. Kuzobuya ke lo mnumzana Stanley Khumalo labantu bakhona liyakhulumisana labo yini ngodabalolo?
Mbona ngani lokhana kwaqedwa ngamaKhumalo, kodwa anti vele umbuso sonke sihlala sikwazi ukuthi uyabangwa njalo umbuso ligazi.
Mhm. Kodwa kuza
akula mbuso owake wabuya ugeleza njengamanzi njengokudla kwengwenya okubuya la manzi.
Aha, umbuso uyabangwa sibi.
Wonke umuntu nxa yembathile kugodola uyidonsela kwezakhe inyawo.
Kunjalo sibili. Ndunankulu, akutsho ke ngamafutshane ngokugcina ukuthi pho libona zani ke isigaba sesisele ukuthi lisihambe isigaba sakhona singanani uze lilungise konke kokhonokho?
Thina thina njenge Crown Council into esiyikhangelele sikalele ukuthi sibone ukuthi ama-cost asebenza siya kuma ngapi, kungaphela into yonke ye-court le, yikho sesizaqalisa ukuthi sisebenze udaba lolo. Aluqalwanga yithi, ngithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi udaba lolo kaliqalwanga ngu-Chief Mathema kumbe labanye labo khathesi. Udaba lolo lwaqaliswa zinduna ezinye zazikhona emuvane ezithinta osivalo osivala umahlangu ongungumba nomkhwananzi wonyanga zonke, ayikhona lokhona kathesi. Ababekhona phambilini yibo abaqalisa le into yokuthi kakudingwe kuvuselelwe isizwe, kudingwe inkosi, kube lobukhosi bamaNdebele.
Kodwa sekuseduze na ukuthi kulunge?
Andisengwazikhahlela vele.
Ye,
angeke ngitho ukuthi kuseduze kumbe kukhathana, kodwa kukhona kuyadingakala ukuthi isizwe sibambane, singabambana njengoba bakokhumalo sebasivezele ukuthi imfundo ingaphi, le mbane ingaphi. Kuyabe kufanele ukuthi kungadlula indaba yamakhoti yonke leyo, kulungiswe, igcotshwe inkosi yesizwe.
Besixoxa lamhlanje le nduna uMathema, umgcinisihlalo we-Crown Council, ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo, lapho siyakhuluma khona labantu abatshiyeneyo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kangela obaba mkhulu, sibabe lobo logogo, kangela ezinye ziyawagcina amasiko.
Luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumayigobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Thafara Makaza, kodwa lamhlanje sixoxa ngento etshiyeneyo. Ngeviki edlule besixoxa ngenkampani yakhe iZim Taxi, kodwa lamhla sixoxa ngenye inkampani yakhe okuthiwa yiFixer Inc. Masambani kuye siyezwa okunenge. Makaza, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila mina, unjani khona ngapha?
Siphilile, siphilile baba. So masiqala uhlelo usitshela ngamafishane ngale nkampani yakho iFixer Inc.
Yebo, so iFixer it's a very simple app ekwenza ukuthi nxa umuntu edinga umsebenzi, nxa ungumuntu oklinayo, umuntu ongumplumber, electrician, uyakwazi ukubona imisebenzi efunwa abantu abasemaduzaneni.
Ngeviki edlule besixoxa sithinte le ndaba e-data. Ngiyazi ukuthi iFixer layo just like iZim Taxi iyatholakala ebulenjini. Nxa umuntu engelayo i-data uyakhona na ukwenza into efanayo ukuthi alithinte ecingweni bese sebenzisa ama-services en?
Owakhathezi akagwanisi ukuthi asithinte ecingweni, but sisazama ukulungisa khona ukuthi emalangeni kuyabe sekukhona. But owakhathezi kuyakumele umuntu ebele i-internet.
Awuboni ngani lokhu kungahlupha?
Ya, kungahlupha sibili, kodwa abantu ade beyisebenzisa kathesi ade bengakakhulumi ngakhonoko, but yinto eqakathekileyo sibili ukuze siyithinte abantu abaningi sibili, so siza kufaka emalangi.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqala iFixer Inc?
Ya, so iFixer Inc ivela ukuthi ukulungisa, ukufixa anything. And so mina ngananjela ukuthi abantu abaningi bobulawayo kumbe ngaphi, abaningi abaye sebehambe ema-university, imisebenzi iyahlupha kakhulu, and iningi labo ligcina selisiwa ngama-service providers, abalungisa iplumbini, ama-electricians, abanye abayenza into ze-laundry, catering. So mina ngabona ukuthi at least kungaba nendlela eyoku-organiza ukuthi bekwanise ukubuilda i-reputation kuma-customers abo through iFixer yona leyi app yakhona. So yindlela yokuthi abantu bethole imisebenzi yabo lula.
Inkampani yona le iFixer Inc ikhangela ukusiza abantu abaphila eZimbabwe jikelele na?
Yes, abantu abaseZimbabwe kathesi labantu abayi-50 abarejistileyo.
Awungitshele-ke mnumzana, umuntu angathi hayi lathi isifiso sokusebenza ndawonye lawe laye asebenzise ama-services awe-Fixer Inc, kumele ayenzeni?
Ya, so nxa umuntu ele ephu yethu ye-Fixer, sithi nxa ku-istofu sifile endlini anti wena uyakufuna u-electrician, but nxa ungakwazi u-electrician yaphomba uhamba ngathi ku-Fixer laphana, then uyadescribe ukuthi ufuna ukulungisela maybe kule plate ezingasasebenzi kwistofu sakho, then ungaposta ku-Fixer. Umuntu okwanisa ekulungisa isitofu, i-professional electrician, esiyabe sihlezi ayiveta nje, uyabona umsebenzi lwana, then uyakwazi ukuthi ekufonele khonapho ngathi ehle kufonele directly wena. then nxa engayenzi umsebenzi uyambhadala then uyamnika i-rating ezasebenza ukuthi nxa omunye esefuna ukuthi umuntu lo anamsebenzele yabe sekwazi ukubona umuntu lo uyagwanisa yini umsebenzi wakhe.
Kodwa ngaphandle kokuthi mina njenge ngibe yi-client esebenzisa ama-services enu, nxa mina ngiyi-professional and la ngifisa ukusebenzisa i-platform yenu lena, kumele ngiyenzeni?
Yeah, so into uya apply ungathatha i-ebook lendawo lapho ukuthi uya-apply ukuthi usebenze lakhe. Then nxa unga-apply lapha siyathatha ama-details akho, siyabe usitshela la ukuthi ususebenza okweminyaka emingaki, usitshele lo ukuthi wake wasebenza ngaphi, la ma-qualifications akho. Then nxa ususebenza lathi thina siyabe usebenza lapha, then kumsebenzi lani oyitholayo thina siyabe sithatha lathi 10% khonapho.
Kulula okungakanani ukusebenzisa le app yenu?
Akulula sibili. Okwakho yikubhala kuphela ukuthi wena ufuna ukulungiselwana. Nxa ungabhala then uyasenda kuphela, then umuntu uyabe esebenzisa i-app yethu eyi-professional uyakubona yena esayidini lakhe.
Right. Masigqibe uhlelo Thafara, utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuyithola le app kumele bayephi?
Iinamba zami ezingisebenzisayo lapha eZimbabwe ngu-0784-526-338. Njalo bengaphomba ukuthi fixa Zimbabwe ku-Google Play Store bayakwanisa ukubona i-email yami, then bayakwanisa ukubona yonke into emayelana nefixa.
Hayi, sikuzwile kahle Thafara Mnumzana, ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle ukuba lawo kuhlelo lwabasakhulayo.
Ya, lami ngibongile.
Hayi, mthwakazi omuhle lapha bengixoxa lo Mnumzana uThafara Makaza. Kwanele kwalamhla bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo, sengilishiya-ke ngisithi libe leviki elishukela. Igama lami nguMikeove. Bye bye.
Siyabonga Mike, ngesizwe ezokholo lwesiKristu.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Igama ngundungameli Nkomo. Lamhlanje isilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, sakubona wena da kanye nabalaleli ababukile.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba esithole encwadini kamprofeti uHezekiah, isahluko ngu-37 amavesi 1 kusiya ku-6. Abalesikhathi bazabala khonapho, abanye vele indaba abayaziyo, indaba yesigodi samathambo omileyo. Lithi lizwi lapha encwadini kaHezekiah, uNkulunkulu wamvakatshela wambonisa isigodi samathambo omileyo, kuthiwa angomanga kuphela kodwa awome kakhulu, okutsho ukuthi engxenye mhlawumbe ayisele isikhathi eside lawo mathambo ekuleyo ndawo. Wasembuza ukuthi kambe la mathambo owabonayo angaphila yini. UHezekiah wathi, hayi Nkosi, nguwe owaziyo. UNkulunkulu uyamtshela uHezekiah uthi la mathambo azaphila ngobana mina nguNkulunkulu, athi nxa esephile lawo mathambo abantu babone ubukhulu bobuNkulunkulu bayo. Amazwi akhuluma ngesigodi samathambo omleyo singawafananisa lempilo yomuntu. Sikhona isikhathi empilweni zethu lapho esizwa impilo yethu yomile kungela lutho, siphansi esigodini singaboni lutho, sesilahlekelwe yithemba, sesilahlekelwe indlela, sesilahlekelwe umbono, sesilahlekelwe lalukholo kwabanye. Impilo zethu zimvele sezifana namathambo, ngoba ithambo nxa lilodwa lithambo nje kalamsebenzi. Impilo zethu ziyazincipha, siswela impilo. Yiyo mhlawumbe impilo uNkulunkulu ayibona kuwe ubana usukufana lesigodi samathambo omileyo. Abantu bayakuhleka, bayakunyonkoloza, bakhuluma ngawe, bayakudelela, bayakweyisa, bathi kakele imkhangelelo
lo akusela lutho uza sitshelani kala lutho umyanga kafundanga uyagula uyiloku nalokho ilizwi likaNkulunkulu libe selisithi lanxa kunjalo impilo yakho ilakho ukuvutheleleka uthole impilo njengamathambo abona uHezekiya uNkulunkulu uthi lamathambo aza kuphila lami ngithi kuwe mntu kaNkulunkulu namhlanje akukhathalekile ukuthi usesimene esinjani ulakho ukuvuka esigodini uNkulunkulu athathe afake inyama le msipha empilweni yakho akuphefumulele umoya omutsha uvuke ume ngezinyawo labakade bekuhleka lakade bekukhangelela phansi bamangale sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu sengitsho lelizwe lakithi imbala singaba yinhlekisa ezizweni siswele lokhu lalokhu sikhale emini lebusuku kodwa uNkulunkulu uthi lingadeli lingalahli ithemba bazalwana abathandekayo asithembeni uNkulunkulu uthi kasoza sithiye sisodwa yikho ethi lanxa sidabula esigodini sethuzi lokufa asinakwesaba ngoba uNkulunkulu ulayo
akuyiphethe mfundisi
asikhulekeni baba nkulunkulu ongehlula lutho wena mnini mandla wonke ngiletha abantu bakho laba abangabe bethwele nzima emphefumulweni beswela ngitsho lokudla beswela ngitsho lezembatho beswela ngitsho lengubo beswela imisebenzi kodwa nxa bethembele kuwe uzabaphakamisa khulekela lelizwe lakithi elisebunzimeni ungalikhohlwa Jehova momhle nxa abakhokheli bakulezi sizwe besizwa amazwi la labo kabazilahle enyaweni zakho uphakamise lalo ilizwe ulibeke phezulu libalele ezizweni ezesaba wena hlalelathi silondoloze sila manje uzobona phakathi amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga kakhulu
hayi ngibongile lami uNkulunkulu abe lathi
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya besixoxa lomfundisi iThandeko Zintimkandla igama lami nguNtungameli Nkomo asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Janet Jackson, I got it. Janet Jackson, Elo, Daddy Yankee, the city made for now. Sile temba liwukholisile luzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7. Singakehlukanike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu le Reserve Bank, umnumzana Mangudi ayisithi, amafutha emota ayipetrol asekhona. abanye bayala besithi hayi lokho kulendwendwe ezinenye. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi
ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.